abamela izihambi labo bathi ukwezwa kwalomthelo kuza kwenza ukuhamba elizweni kube nzima ngesikhathi sekhefu lamaqhawe njalo kuvele kuzalandelwa ukukhwezwa kwentengo yempahla lento yonke elizweni. Ukukhwezwa komthelo omgwaqo othelisa abatshayela izimota sikhathi sonke bengena loba bephuma isabelo sinye ngasinye wethulwe ngumphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho esethula umbiko wendleko zikahulumende owemidterm fiscal policy. Umthelo wemota ezincane usuke kumadola amabili usiya kumadola alithumi ukuthi wamakhombi athwala abantu okade ungamadola amathathu ukhweze waya kwalithumi lanhlanu ukuthi wamabhasi okade ungamadola amahlanu ukhweze waya kwangamathumi amabili. Isikhulumeli senhlanganiso yemela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS esigabeni seMatabeleland umnumzana Norbert Mafu uthi lokhu kuzangezela indleko zabanini bamabhasi abazabanjwa amandla ukudlulisela leyo ndleko kuzihambi.
Kusiphambanisile sibi kakhulu besingakukhangelelanga. Ngakho-ke uzafumana ukuthi ukukhwela kwama-tollgate kuyabandezela kuntengo yezihambi ngoba abanikazi bamabhasi bazakhweza intengo leyo.
UMafu uxwayise uhulumende ukuthi akhulumisane nenhlangothi zonke eziphatheke kumsebenzi ayabe cabange ukuthi akhweze imithelo. Ukukhwezwa komthelo wentuba zama-tollgate kuzahle kubambe ngamandla abamabhasi ukuthi labo bakhweze inhlawulo zokugada ikakhulu ngesikhathi sikhangele ikhefu lokukhumbula amaqhawe ele Heroes Day ngempelaviki ezayo. Amabhasi asuka eHarare elubhekise koBulawayo namhlanje abebiza inhlawulo yokugada engamadola alikhulu lamathumi amathathu i-130 isuka kumadola ngamathumi ayisishiyagalombili i-$80. Unkosikazi Sikhangele Tshuma uthi linhlawulo izakwenza ukuhamba ngesikhathi sekhefu kube nzima.
Uhamba athezant it's going to be a disaster. Vele kuzaba i-disaster. Khangela intengo zangkhona sezikhwelile athe sengifuna ukuya ngikhaya ngifuna ukuya uyafika nje endlini lami-ke ngibabulise but how can I say hi indaba zamabhasi angkhona sezikhwelile.
Kunjalo nje izihambi zasemadolobheni lazo zikhathele ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuthi inhlawulo yokugada amakhombi layo iqonge. Kodwa uhulumende usethembise ukuthi uza kwengezela amabhasi enkampani yeZupco wona azathwala uZulu ngentengo ephansi. Umnumzana Leopold Mnende uthe uhulumende kufanele angezelele amabhasi eZupco kuzo zonke indawo ikakhulu ngesikhathi sekhefu elizayo.
Thina sikhala ngokuthi amaZupco bus thina endaweni lapho esihlala khona singaboni iZupco ka-1 amaZupco nawasizwa akulamaZupco amatsha abuyile kodwa siwabona.
Uhulumende uphakathi kohlelo lokuletha amabhasi afika 300 azathala uZulu emadolobheni kanye lasemaphandleni njengendlela yokuvikela uZulu kunhlawulo eziphezulu. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ukuqala ukusebenza kwamabhasi angama-40 lasikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.